Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zilokandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya lawo ungathembisi.
Uduba abangene phakathina kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi kuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kuliqiniso, khangela isipiki esathiwa nguNaledi Phanda.
Ibandla le-MDC esigabeni seMvuza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla Yamangwendiweni osanda suswa esikhundleni sobuduna.
Njengoba ngesikhathi sekhisimusi, hhayi kuhle, sikuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizothula labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo la ukhanya ungathembisi. Ikhisimusi yayizolo idlalwe ngabantu bengelamali kungela magetsi kwezinye indawo lamanzi. Kuthi esibhakabhakeni lakho kukhanya akuthembisi njengoba izulu lisala ukuna, isikhudumezi sivutha ukususa inhlanzi emanzini. Sixoxe lomela iBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla leMDC. Saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani lomnyaka.
Umnyaka lo u-2019 ube ngumnyaka onzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe, ngoba nxa sikhumbula sike singene kuJanuary kuyisikhathi sisanda kusuka kuma-election ka-2018. Ama-election ona lawana ngona ngokwawo ebengani ngama-election akade ethembisa ukuthi khona phakathina kwelizwe kungaba lokuvumelana. Kungaba lokuthi ama-election abe ngama-election ayenziwe kuhle, kungela oza kuthi no lapha akuphathwanga ngendlela efaneleyo. But kithi-ke singene ngoJanuary kunganjalo. Singene ngoJanuary iZEC announce ama-election result amathathu. Singene kuJanuary ngesikhathi kungakhanyi ukuthi khona lapho esiya khona njengelizwe kungathiwa kuJanuary kulapho kusekhona kwadutshelwa abantu ezibhidini, ngoba abantu besebengani bathi bona hhayi ama-result ethu lawa akahamba ngendlela afanele ukuthi ngahambe ngayo. So-ke ngemva kwalokho la umkhonomi umprofessor Mthuli Ncube waletha ama-policies akhe amaningi kakhulu. Ama-policies wona lawo abuye ahlangana nama-policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe, ama-monetary policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe. Njalo kanye lokungathembeki kwe-Reserve Bank of Zimbabwe wakhathesi ngaphakathina kwelizwe ukuthi lingaba libhanga le mali engayenza ukuthi imali yelizwe ibe nesisindo. Uyakhumbula ukuthi ngeminyaka edlulileyo le kusiba lamabhondi kwakuthiwe khona imali yechange, imali yalokhu lalokhuyana ile Afrexim Bank. But akekho noma ngitsho leyo yedwa wabona isivumelwano esayenziwa phakathina kwe-Reserve Bank of Zimbabwe le Afrexim Bank. Now okusuke kwenza ukuthi endabeni zomkhonomi kube lokungathembani, bese kusuka kube njalo lokungathembani ngaphakathina kwezepolitiki. So ngenxa yalokho ke kube ngumnyaka onzima kakhulu ukuthi lakathesi lapho esikhona khona akekho sibisibili ongaba kwazi ukuthi lo ozayo ngoJanuary izikolo ziyavulwa. Nxa zivulwa abantwana bazahamba, kuyahamba abangaki, abangasoze bakwanise bangaki, kodwa kulobunzima ngaphakathi na kwelizwe. Lokudla akusatholakali lapho okuthola khona, ukuthola ngemali ephezulu kakhulu engelamuntu eholayo. Amazupho bengabe bewafakile kodwa akasidli mazupho, ngaligade izupho ngempondo. Kodwa lapho engiyafika khona ngiyafika ngisidlali labantwana. Inyama ayisathengeki, impupho kayisekho, imali yepheyi akekho, le mali yepheyi ke engezelelwa. Yibo ubunzima esiphakathina kwalo njengelizwe. Mbona ngani u-2020 ke nxa sithe sakhangela i-special thing esemakhaya esilimayo, akula zulu, izulu khanya ngani komile phezulu. okutsho ukuthi ukudla indlala iyaqhubekela phambili lokhu ihlupha izifuyo zethu njalo zezaphela.
Siyabona ukubana imizamo kahulumende embalwa eyokuhlenga ilizwe ebunzimeni ebukulo ikhanya iyehlule. Sizafika yini isikhathi kumnyaka lo ozayo ukuthi sizabona uhulumende kumbe labasekeli bezanu PF besithi hayi sokwehlule asiboneni okokwenza?
Ukuthi sokwehlule kudala sebekukhulumile ngaphakathina kwabo, lokho sokusaziwa ngumuntu wonke. Umbeki kaChichi nje ebuya eZimbabwe ngenxa yokuthi kalanto yokwenza kibo eSouth Africa. Uyabuya ngoba ulabangane alabo laba bezanu PF azama ukuthi ebalamule phakathina koduku asebengene phakathina kwalo. Uduba abangene phakathina kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kulesiqiniso, khangela ispeech esathiwa nguNaledi Panda ekhuluma eSouth Africa amaviki ambalwa adlulileyo, esitsho ukuthi nxa kuyikuthi kufuze ukuthi kuncedakale ngaseZimbabwe, hatshi kosomkhokozo omkhonomi kuphela kodwa nakulokho abakuthi ngama-sanction, kuqakathekile ukuthi kube lombono munye. And waze watsho wathi umbono kahulumende kayisiwo wodwa umbono abangawusebenzisa ukuthi bencedise ilizwe laseZimbabwe.
Bona abantu ababoni befika kusibanga sokuthi bazathi hayi okungasikufayi kuphi bangene ezitaladeni kumbe okunjalo?
Okwakuqala namhlanje lapho engengavakatsha khona abantu bathi bona hambe etshela upresident Chamisa ukuthi asifuni ukuthi khona senze oka-2009 okokuthi khona siyaphanana nje amaphanadolo okweminyaka emibili emithathu. Bese siphinda sibuyele phakathina kobunzima obufanayo. Khathesi okungasikufa yikuphi? Kungangcono sihambeni siyefika ekucineni. Kodwa esiyakufikela ekucineni ukuthi khona sifuna ukuthi nxa sifika ekucineni kakube le nguquko. Inguquko eyakwenza ukuthi leli lizwe lingaphindi litholakale lingena ngaphakathina kobunzima obufana nalobo esibungene eminyakeni le kusuka ngo-1980 kuze kube namhlanje. Ilizwe leli balilwela kodwa abalilwelanga ukuthi thina sibe silokhu sihlupheka njengalokhu esihamba phakathina kwakho. So abantu yiyo ipoint asebefike kiyo-ke kanti.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalela ePhalamende engowebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni semguza esabelweni seMathebeleland North liphe ukudla kweKhisimusi izalukazi lamaxhegu ngolwesibili esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna ngumongameli Emerson Mnangagwa owathi kakhethwanga ngemfanelo. Okunenga sikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo esintaba zinduna.
Ibandla leMDC lithi kumele ogogo labakhulu banakekelwe ngesikhathi seKhisimusi ukuze labo babe leKhisimusi emnandi ngalezi zikhathi zendlala lobunzima bempilo. Umgcinihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo lilunga lephalamende elimele iBinga North, umnumzana Prince Sibanda uchaza isizathu sokuncedisa ogogo labo.
Sikubonile kufanele njengeMathebeleland North ukuthi wothi sibuye lapha komdladla, wothi sibuye lapha entabazinduna sizotshengisa sobala kuye wonke umuntu ofuna ukuthi ekuzwe ukuthi hayi thina lo mdladla simandawonye, thina lenduna yentabazinduna ubabundiweni simalaye njengabantu beMathebeleland North njalo njengeMDC eMathebeleland North njenge-MDC ilizwe lonke siyamsekela ngaphakathina kwezimpilo ezazilwiswayo nguhulumeni ngoba siyazibona ukuthi hayi ngaso zimpi zokusola ukuthi induna iphambanisile kodwa kulokunye okukhona ngemva kwabo.
Inkokheli ye-MDC eMathebeleland South unkosana Nonhlanhla Mlotshwa uyagcizelela.
Ngiku-National Executive MDC ngiku-committee ye-welfare. Sifike lapha ko-Chief Ndiweni sizovakatshela u-Chief Ndiweni sizodlulisa isandla seKhisimusi ukuthi ogogo abakhethiweyo bafike lapha bazothola labo kuncane ngelanga leKhisimusi.
Umama uSenator Phyllis Ndlovu yena emela MDC eMguza ubonga induna ngokuba amukela emzini wayo.
Sizonika ugogo ikhisimusi njengoba isikhathi sekhisimusi. Hayi kuhle sibili kuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizotshela labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza khonoko.
UNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi wethulela isigqoko ebandla leMDC ngokuncedisa abantu bakhe ngesikhathi sekhisimusi.
Lalo baba mina ngiyabonga kakhulu. Lapha abantu batshengisa inhliziyo zabo ukuthi bangabantu sibili madikilili. Bayanakekela abanye abantu. Kakhulu lapha kade silo sikhululi abakhulileyo. Yikho ngiyadumisa kakhulu.
Bekungabizwa ozwayo. Ogogo bemekeza betshitshimba bedumisa izipho abaziphiweyo.
Ngumandweni babakazi wenduna. Lokujabula kakhulu. Hey, bemvele ngakwazi ukuthi sizayidla ngani. Ngoba abantwana ngilabo sibi kodwa kabasebenza abalalutho babhambula mbonga uNkulunkulu ongeneleyo kulolu
hlelo. Siyabonga
elidlandlovu. Ngiyabonga kakhulu lesi sipho esithe namhla engakaze sithiwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ngani ngavusisa udladla labantu abasiphileyo.
UNkulunkulu kubonile ukuthi benzavuka ekuseni ngisidlane. Umntwana obefana leze ngiphukudla ugule ngibone ekuseni wathi umntwana uyagula. Mama ngisaphumeleni. Bekumnyama phakathi komzwami inkosi ibusise, ilibusise. Ngiyacela ukuthunywa zikaThixo.
Mina ngiyabonga kakhulu isipho leso sisizuzileyo. Vele besingelalutho. Yazi kube yisimanga ukuthi sizuze khona lokhu ngoba singakulindelanga, besingakunanzelelanga. Kodwa siyabonga ngopresident wethu osikhumbulileyo wasinika khona lokhu. Ngaqhubekele phambili senze okuhle.
U-Adisi Ngwenya. Adisi Ngwenya.
Usuthole ukudla kwekhisimusi?
Ye, ukuthi ngiyabonga ngokudla u-Adisi Ngwenya mina.
Siyabonga.
Esinesihadeni. Ngibongudla.
Nangumara, Mrs. Kozongana, ngiyabonga kakhulu ukuba kuthamisa. Inkosi imbusise, lapho ethethe khona, lapho akhuphe khona esikhwameni sakhe, sicela uNkulunkulu akwengezelele. Ngiyabonga, Mrs. Kozongana.
Zijabulile izalukazi, bathokoza abantu baseNtaba Zinduna. Lapho ke uMdlandla uChief Ndiweni encediswa libandla ke leMDC banikeze ukudla kuzizalwane izakhamizi zakhona phake eNtaba Zinduna. Ubane babe lekhisimusi ke emnandi njengabanye bonke. Njona lizwile ke ogogo abaningi bebesithi kabalalutho abazi bazolithini kusasa. Ngimele iStudio 7 ngapha ngaseNtaba Zinduna kwaChief Kaiser Ndiweni, igama lami is Jesus Bantu.
Okwamanje ke sesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eniwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Sanibona basakazi elibingelelayo uBright waKwaNdlovu ngokuzalwa ngisuke eSholosho kwathi ngokuhlala manje ngento seGoli. Bengisho nje ale indaba esixakile ezweni lakithi ukuba manje abantu bekukhisimusi nje into idakuyisa yini ukuthi laba abantu bayibona bamosha izwe bancebele ngale ngane zabo kumanje bayiphilela abadlela ukhisimusi omuhle badla bakufunayo. But okubuhlungu ikuba abantu abaphile ezweni nabahlala ezweni kubuhlungu kubo ngoba bayasokola kumanje baphila nzima abantu. Azi ukuthi bazodlana, umuntu usele ukudla ozokudla nje kwa-everyday. Wathi moko lokho wekhisimusi bazokuthatha apha abantu abasebenzi, nemali yakhona ayikho, kulayinelwa imali, ayikho lasemabhenki. Azi kubuhlungu okwenzeka kwelakithi. angazi ukuthi ngiyathwala angazi ukuthi uhulumende wakithi umuntu onenhliziyo impela mangabe umuntu onenhliziyo owumuntu olegazi or umuntu ophila ngeparafina lamanzi ngendlela ngicabanga ukuthi kunjalo angiboni ukuthi umuntu onegazi ngendlela cabanga ukuthi kuwumuntu onegazi nenhliziyo umuntu ocabangela abantu ukuba ilizwe azange kefike kulesi similikiso njengamanje bekukuhle nje ukuthi uhulumende zame ukuphakamisa amasokisi sebona ukuthi abantu waye nguhulumende ezibuza ukuthi vele waye nguhulumende nguhulumende wabantu waye nguhulumende into ebaluleke ezibuza ukuthi kanti nguhulumende wani yena uhulumende wey'ngane zakhe lezo zele lo mfazi wakhe labantu bakhe or uhulumende wayesizwe sonke
ibizo ngingu-Walter wakwakhanye ikhisimusi mbona sokulilanga elikukhalenda kuphela ngoba ifike liyadula ezitolo akuthengeki kuyadula imoto azigadeki abantu bahola imali encane mina sengikhangela ukukwenza ukuthi ngilungise amawuka yami ngiyetshona ngizithiyela inhlanzi kuphela kudlule lokho
kanti bonani bantu be-studio 7 bo-Chris Gandhi mina ngiyelela umamami ekhethi esigabeni sasemthowane ngithi linjani naveseni ngithi njani ikhisimusi khona ngapha ekhaya mina ngapha edorobheni hha kunzima hayi izinto azimakuthi kobulawayo lapha kodwa hayi kathi ayimpilo ngizabuya ekhaya mama ngizalitshela ngambuya ekhaya wonke ngithi njani bantu basemhlonhlweni abantu bemthowane hayi nxa liphila kuhle lami ngapha ngiyaphila ngiyabonga
ye livuka njani ku-studio 7 lapha likhuluma lo Thebe ngokuhlela ngisegoli kodwa ngivelela ubani ngiyaluza uhlelweni basakazi lapha e-studio 7 liqondele la madamu lihlelo oluhle kakhulu ukuthi siyacela siyule ngabe kuthiwa obabugawule la bahlezi belapha behleli phansi bexoxa lani ukube bayakuzwa lokhu okhunywa ngabantu ukuthi silihlupho lwamanzi emakhaya amadamu adabukile njalo silacapacity yokuthi sizilungiselele amadamu njengezabelweni zethu ukuthi sicela ukuncediswa uhulumende lapha kubhajethi yabo basibhajethele ku-agriculture basifakele nemali yokulungisa amadamu ngoba angeke usize ukuthi sibe namadamu amaningi adabuke kangaka izulu nxa lisinakhathisi amanzi azohamba konke singabi namanzi futhi unyaka ozayo futhi sikhaye so nxa ngaba nendlela yokuthi kulungiswa amadamu isikhathi esiningi abadala siyazenzela thina izinto siyazilimela siyazilimela emagadini ethu izivande zethu zonke yonke into siyazenzela phela angeke sidle ukudla kwezandla okwenza ukuthi manje abantu behlupheka babe ngokhangezile ukuthi abalalutho sebesidla ukudla okwama-donors kwezane okukhangeza lokhuyana awuvunyele esintwini lokhuyana ukuba ngikhangezile yikho kwenza ukuthi sicontrolwe ngama-politician so sicela nje ukuthi basukumele basincedise emadamini lapha siwazi ukuzenzela udla kwethu singancenga umuntu hhayi siyabonga msakazi sengathi phela sibili lingasisiza basukume ukubabugawula lapha nama-politician wonke sibambisane nathi abadala esithengise ukuze imbuzo kwethu uzinkomo kwethu la kwenza ukuthi sikwazi ukudla hayi ngiyabonga msakazi ikhisimusi endlela abalandeli babo
salibonani studio 7 igama nguzamani ngawonsile ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalo ndoda okhulumayo ukuthi abantu bemathebeland sinomoya omubi njalo ukhuluma kakhulu ngebandla lemthokazi Republic Party ukuthi indaba lavulwa yena ngokwakhe ubefuna ukuthi ibandla lemthokazi Republic Party lingavulwa ukuze abantu bemathebeland siqhubeke sisupporta i-MDC ekaNelson Chamisa lokho engizama ukukhuluma ukuthi akhohlwe angeke size sikwenze lokhu ukuthi singashona sisupportana namaqembu asesishoneni thina sesikhathele ngamaqembu asesishoneni kungaba i-ZANU-PF kungaba i-MDC ekaChamisa bonke banobandlululo babonisile ukuthi banobandlululo njalo uma ekhuluma engathingwe ngabantu be-MDC engaqali ukufaka igama lemthokazi Republic phakathi siyenza okwakithi asisafuni into zesishoneni kusukisela namhlanje akwazi ukuthi nasesikhathele ngento zesishoneni asisafuni imthokazi Republic Party siyayithanda sizoyivotela ngeyethu akathandi noma uyathanda sizoyivotela engabe lokho esikhulumela into ezingaqedakaliyo ngeqembu lethu ukuthi ngabe kuthiwa thina sibhizi sikhothamela amashona thina asingeke size sikwenze lokho sesikhathele ngiyabonga
livuka njani bantu baku-studio 7 elifisela lonyaka omutsha ozayo lungene kahle okhulumayo ngumaso mina bengicela ukukhuluma ngale nkulumo ekhulunywa ngubaba Ogawule Izolo. Thina singabantu beMandebeleni sibuhlungu kakhulu ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. I'm sure if ubaba Ogawule elindebele kumele ekunanzelele ukuthi abantu beMandebeleni bathwele nzima bahlukumezeka indaba yeGugurawundi engabe lokhu ekhuluma amanga manje. Mayezo ezothi abantu kumele behlukanise iGugurawundi leUnity Day, but ebuye futhi ethi iGugurawundi neUnity kumele kuhlanganiswe kulungisiswe ndawonye. Uyazizwa kodwa uthini nalo baba lo? Lo baba lo uma esuthi ukudla lokho abakunikizwa izana makavala umlomo wakhe, ngoba abantu bamandebeleni bahlupheka kakhulu ngendaba yeGugurawundi. Indaba yeGugurawundi isabaphatha kabi. Sikhuluma nje abantu bemandebeleni basaphalele amazwe namazwe ngendaba yeGugurawundi. So yena engabe lokhu ekhuluma nje ukuthanda kwakhe lapha. Ngiyabonga.
KwezeMelika, uMongameli Donald Trump uye kukhefu leKhisimusi emzini wakhe oweFlorida. Udaba lokuthoniswa kwakhe lungaqondakali ukuthi luzaqala nini. UTrump wetheswa icala lokumisa uncedo lokuphathisa eleUkraine ngemva kokukhuluma loMongameli walelo lizwe, uMnumzana Volodymyr Zelensky, ecingweni. Osokuludaba aluthoniswayo phansi komthetho we-impeachment, ngoba ecatshangelwa ukuthi wayefuna ukufumbathisa uMongameli Zelensky ngemali yoncedo oluphiwa yiMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo, oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT.
Yeah, well, ngokubona kwami I think kulokudonselana phakathi kwe House lama Republican abu Senate, ngoba ama Republican abu Senate yi majority and so athi ukuthi iqhali yakho na izoqhubeka kanjani ku Senate before yena release ama articles I release impeachment lama paper afunakalayo ukuthi iqhali yakho na iqhubeke. But ama Republicans awafuni ukuthi aphumele phambili ngokuthi i-trial bafuna iconductwe kanjani. Bathi kaqala banika amaphepha then bese bezomtshela ukuthi i-trial izoqhubeka kanjani. Ngokuthi akusebenzeki kanjalo, akasoza appoint ama managers azo abayiwona esingathi ama prosecutor appropriate depending ukuthi i-trial yakhona iconductwa kanjani.
Yes, siyabona ukubana bakhona abafakazi abathiwa ngama-Democrats bayabafuna ukuthi bezothula ubufakazi, kodwa kukhanya isigodlo sikamongameli uMnumzana Trump sikhanya sithi sona hayi, abasoze babavumele. Ubona njani khona lokhu ukuthi kuzaba yi-trial enjani engela abafakazi abamqoka abafuna?
Abafakazi bona labo babizwa even kusathoniswa indaba yona le impeachment u-House of Representatives, and again uTrump wabavala ukuthi bangayi ukujustify. So umbuzo-ke osebantwini abaningi, and I think imisteki enkulu eyenziwa ngama-Republican yona le, umbuzo osukhona ebantwini ukuthi kanti kufihlani ma kuwukuthi njengoba ethi into ayenzayo kwakungelacala kulantembi ayenzayo ama-Democrats ayamsukela nje ngoba bemzonda. Manje ufihlani, wayengavumeli ukuthi abafakazi labo babekhona uwenzeni ukuthi abe kubonakale ukuthi umsula kuphuveke ukuthi ayikho into ayenzayo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sipho 930 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860, la ku 15460 kilohertz. kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Going to the studio, you know I've got some songs to do. I've got some features down. I want some musicians too. I want a resident stylist, along with Trevor or Collie, even family or Randy, where a flyer of these. I might as well go down to standard one, or even take a step up at the phone. I might be down at interview, it's just that to be right for me. Great musicians on the station, sitting on the station. The musician, I'm going to the studio, cause I've got a little song to do. I've got to reach downtown, and I'm gonna send some tribute to. Tribute to the musicians who play on this session. Special thanks to Prince Farah and Justin, along with Prince and Jared, never Mitchell, and all of my veterans who give a hand. Great musicians, sitting on the station. It's a jam session. I want a better than style, along with Blabber Arcade, even by the family, Ranting on Fly and Robbie. I might be thinking of it, I want the price to be right to me. Even as a J or even the sound studio, going to a studio, got a song to do. Wanna take a step up a channel one, or even up a top gun. I might just take a step to keep the visa. Statue to the Mankey Ferry. I just want the vibes of the song, so you can sing along. Great musicians, jam on the sound. I'm going to the studio, you know I've got a song to do. When I step downtown, I just give the musicians to. This one, for you and you and you. Yeah, that's something. In the studio, even the producer. Special thanks, man. I want a resident.
Lo ke bekungumdumo wezihlengeni, umdumo we-reggae music, ingoma ka-L16 ethi yona Going to the Studio, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Abaningi bathi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya ungathembisi. Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.